umthetho we-cybercrime, security and data protection bill wethulwa ngesikhathi kunokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana labo-Facebook, WhatsApp, Twitter lezinye kungenamithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezi nkundla. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli zindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathane lezobulenjini uMnumzana Chris Mtsoza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where
kumele kube nemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ilemithetho engavikela uzulu kwezinye ingozi.
Uqhubekayethu Mtsoza, lomthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can actually be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude bungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugothweni kwezigazi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uzulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Kathesi i-cyber bill sesiyibonile isibuyele, uhulumende sevumele ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini, ngoba kathesi ngakhangela ukuthi uzulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esinenjalo isakhamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethulwe yilo umthetho we-cyber bill.
Kuyasijabulisa siyiningi zakhamizi ukuthi umthetho we-cyber act, ngoba hhayi indaba zokuthiselana beseziyandile kakhulu sibili abantu esifungihlela ethiselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter. So sifona nganye ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyema into zokuthiselana sibili siye senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-cyber security bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye netshotshozela inzondo phakathi kukazulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uzulu ukuthi axhuphisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.